L. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2023 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo, abesifiso sokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe elethekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika kulandela isikhalazo esethulwe ngosomabhizimusi kuhulumende njengoba impahla yonke isibiza ngalelo dola aji eleZimbabwe. Ngesikhathi sinye ukhuphuka kwentengo akujiya ngaphandle ukuqansa kwembadalo zenyanga zonke ezihlawulwa kumankampani aphathisa uzulu lapho sebevelelwe ngumonakalo wokubhujelwa ama-funeral service. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi abaningi bathi isimo somnotho esikhona elizweni langokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokusobala ukuthi ilizwe seliseyamela ekusebenziseni eleMelika kuzo zonke indawo okwenza umsebenzi eminingi ihambe kuhle. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zikhuthaza uhulumende ukuba afake eceleni ezombusazwe alungise umnotho welizwe kuvele kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi wezomnotho, uchasisa ngobuhle lobubi bokusebenzisa imali yeMelika kuphela sekukhitshwe eZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi i-dollarization bring stability kumarket, kuyaba le-stability, imali yama-prices ayabe engasatshintshi ngoba kathesi i-focus ekhona ngeyokugijimisana lama-rate ukwenza izimali okuthiwa ngama-exchange gain. So uzabona ukuthi osomabhizinisi bona abasakhangelanga ngokumqoka nge-business kodwa sebegijimisa ama-exchange gains ngoba seyiwo ababisa imali kule production.
Unkosikazi Zanele Phakathi, umongi, uthi iholo lemali yakuleli alibasindawo.
Ilanga lokuhola sekulilanga le-stress ngoba yikho lapho obona khona ukuthi imali oyiholayo ayithengi lutho, ayeneli lutho. Kunje amanye ama-shops awafakanga phela ama-price ngama-RTGS, asa-price ngama-RTGS ngoba i-RTGS alisebenzi. Ewodini awawodi nge-RTGS, so angeza ke lavo ifake nge-RTGS. So kungcono ukuthi i-RTGS ikhitshwe kusetshenzi i-US ngoba uphileki nge-RTGS.
Unkosikazi Melissa Chelela, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali abayithola nge-RTGS ayeneli lutho, sebebona kungcono kusetshenziswe i-USD.
Ngendleko esilazo ezigoqela ama-funeral policy lokunye, sokunzima ngemali esiholayo njalo futhi labo sebekhwezile. Ngemali esiholayo kusakwani sesisebenzela ukubhadala indleko, ukudla lokunye akusangeni. Sesibona kungcono nxa kusebenza i-US ngoba izinto azikhweli mchokotho lathi sizenelisa ukuthi sibhadale okunye siphinde sigcine khonokho okuncane okuyabe kusele.
Umnumzana Ngqobani Chabalala, umhlali wakoBulawayo, uthi intengo yempahla ihambelani leholo labo elakhwezwa ngesikhathi isilinganiso sokutshintsha idola leMelika liphansi.
Ungananzelela emashophu intengo yama-groceries ikhwele ngenye indlela engajayelekanga. Khathesi nxa ukhangele lama-funeral cover njengabonyarazo labodavs baqalile njalo kusenda ama-meseji besitshela ukuthi imali esizibhadalayo aziseneli ukuthi becontinue besinika ama-cover. Ngakho-ke sebekhweza and nangendlela abakhweza ngakhona nge-RTGS kwezinye indawo uyathola ukuthi siya kubo 100 and something 30,000 i-funeral cover, wena ungayiholi leyo 100,000+. So sisebunzimeni singazi ukuthi ubuyaphetha ngani lokhu, ngoba ama-salaries awakhwelanga kodwa izinto zikhwelile. Ama-salaries athi ecine ukukhwezwa i-rate yayiku-1,000 kanti isi-rate siku-8,000. So silobunzima kakhulu.
Ekuqaliseni kwayona le inyanga kaNhlangula, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uchaze ukuba ilizwe lingeke labuyela ekusebenziseni idola leMelika kuphela ngezizathu eziningi ezigoqela ukuthi leyi imali kayitholakali elizweni, njalo kungaphazamisa umnotho welizwe ngendlela eziningi njengoba lezi sebenzi zingaholi ngedola leMelika. Wonke lomphathi ntambo wemali umnumzana Mthuli Ncube bakhuthaza uZulu ukuba abe lethemba kudola leZimbabwe ukuze kusetshenziswe yona nxa kuthengiselwana impahla elizweni, ukuze imali ekhona eyangaphandle isebenze ekuthengeni impahla ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi iqina inkuthazo yokuthi kusetshenziswe idola leMelika, abantu bajiyane lokusebenzisa ama-RTGS, osomabhizimusi bathi iningi labo alisoze lenelise uqhubeka ngomsebenzi ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye bathi bahle bevale kokuphela nxa umumo wezomnotho ungaqhubekela phambili ukugudeka, kubika uProfetis Jeremiah.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqo ngabenhlanganiso e-CEO Africa Roundtable owenzelwe eHarare lamhlanje, obule njongo yokudingisisa ukubana kubangwa yini ukuthi idola leZimbabwe liqhubeke lisiwa isisindo kangaka ngendlela ethusayo xa liqhathaniswa idola leMelika. Abenhlanganiso lebathi umumo womnotho ungaqhubeka ngale indlela, maningi amankampani aza kwehluleka ukuvula ngomnyaka ozayo. Besithi njalo osomabhizimusi betheswa icala elingasilabo lokukhweza intengo yempahla lokunye mahlayana. Abamabadla aphikisayo ingcwethi zezomnotho labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uhulumende ukubana kumele aphendukise ukusetshenziswa kwedola leMelika, njengoba kuyilo eselisebenzayo ndawana yonke kanye lakungatsha zikahulumende. Abanye njalo ngabathi ukuthemba ukubana uhulumende okhona uzalungisisa lumumo yikuphupha nje. Abanye osomabhizimusi lengcwethi ezichubungula ezomnetho abakade bekulumhlangano bathi loba kungekho emthetheni, iningi selivele lithengisa impahla ngedola leMelika kuphela ukuze ibhizimusi labo lingafi. Kodwa abephanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe abakade besemhlanganweni munye bathi umonakalo wokusimo somnotho elizweni kawukafiki esibangeni esibi kangako. Ngakho-ke ukuphendukisa idola leMelika kungadala umonakalo omkhulu owedlula lowo okhona manje, njalo kungabulala umsebenzi wabosomabhizimusi beZimbabwe, ngoba indleko yokulungisa impahla izahle ikhuphuke kakhulu okungadala ukubana idule okwamagama okungasoze ufinyelelwe ngabaningi.
Bahlaba umkhosi omkhulu labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka, ikakhulu abesifazana labasakhulayo ngenhlawulo okumele beyikhokhe ukuze babhalise ukuncintisa kukhetho lomakhansila olomalunga edala lephalamende lolukamongameli, kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emhlanganweni wokutholisa ulwazi kuntatheli zindaba zesifazane ukuthi zazi ukuloba ngokuphathelane le ndaba zokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso eVeritas oweWomen in Politics Reporting owenzelwe ewetheleni yeBronte eHarare lamhlanje. AbeVeritas bathi lanxa ilizwe lilemithetho emihle ekhuthaza kulondolozwa kwamalungelo oluntu ogoqela elokuncintisa kukhetho lokuphatheka kwezombusazwe ngokulingeneyo, iqiniso elibuhlungu yikuthi okwenzakalayo kubonisa ukuba lokhe bebalutshwana abesifazane abaphatheka kwezombusazwe kungenxa yemigoqo efana lale imbadalo. Isiphathamandla senhlanganiso yeVeritas, uNkosazana Memory Chidabayenzi, ulandisa kabanzi ngalokho.
This could be done by making state funding for parties conditional on their nominating a specified percentage of women candidates, for example, 40% in a general election.
Lokhu ngezwa ngokwenza usekelo lukahulumende lwamabandla luhambelane lenani elithile labantu besifazane abazongena kukhetho. Umzekeliso, i-40% kukhetho lweze lonke.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mthutha uthi linhlawulo iqondile ngoba isehlukanisa abayibo abaseqinisweni ukumela uZulu, hathi abafuna ukudlala ngesikhathi sabantu nje.
Sokulabantu abaningi abaqeda ithuba abaqedela isikhathi somuntu wonke weZimbabwe ngokufuna ukuphonga ukuthi every time kungaba le-election bayafaka ama-CV, bayafaka befuna ukukontesta, kodwa bekwazi ukuthi i-contestation yabo ayisozifile ndawo.
Umthutha uthi udubo alubonayo ngalinhlawulo ebekwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC yikubandlululwa kwabangatholiyo kanye labasakhulayo, hatshi abesifazane kuphela.
Ifuna ukukontrola inamba yabantu abafuna ukukontesta, sesifaka imali entwini engasenayo ibe yimali. Sesisithi kutho ukuthi umuntu olemali nguye wedwa obele evunyelwe ukuthi amele abantu. Lokhu kuzitshengisela ukuthi abantu abampofu, abantwana abanjengamayuthi, amayuthi angamankazana, kusuka kube nzima ukuthi labo bekonteste kuba ngama-MP.
Umela isigaba seBinga North edale lePhalamende phansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Prince Dube Khosibanda upha umbono wakhe phezu kwalolu daba lokubandlululwa kwabayanga ikakhulu abesifazane.
Amafizi wona lawana ayiwo awafakwayo angabe eqamula amalungelo abantu ikakhulu labo abaye befuna ukuthi labo beke bevotelwe emahofisini abafisayo kuleli lizwe.
Ngolwesihlanu olwedlule umthethwandaba owaphezulu owe-Constitutional Court unqume ukuba idala lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo eyasetshenziswa ngabe-ZEC ukwethula limbadalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abantu enkayi abahlala ngaphansi kwenduna uChugulu bakhala ngokuhlukunyezwa zinyamazana zendle ezigoqela amakhanka lempisi eziziqede izifuyo ngesikhathi zibhekane lohlupho lwendlala enkulu ekumangalisayo ngemva kokungatholi isivuno esihle emasimini lonyaka kubangelwa yikungani kahle kwezulu. UNokutaba Dlamini usipha lolo daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba, kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ungathi vuke ekuseni lami waba lesithuli ngifika ukuthi ayisibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithotha izimvu zami zisabalile, ezinye zisile, ezinye zisile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcile igazi hawu. Kathi ngasemountet kathi kwabanje uhamba njani. Ngathi hayi lingungafika ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zithothayo. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lezi achabisisa ukuthi umgwaqo. Sengithole umgogodlane okuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sengidinga engadinga. Wathi lenye inqama yadliwa umsila engancinyanga kulo wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele ayi imsamenteni engaze ngagcina ngiqedisa.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane. Ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa amakhanka. Amakhanka vele asisijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusekulele ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizivele eGwamba khonale. Lapha sayini sibilazo siyamangala. Lamakhanka bemaluthwane la. Kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka, konke lokungamazinyane, ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. izifuyo zixakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge sawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana ngiyobhadalela abantwana besikolo.
Umnumzana Misheke Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi, then umuntu sokumlimazile osokumbulele. Ube ngibone ngani abana kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona laba abantu or even le police ukuthi khona abantu bona labo ama-department laba abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni, maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede ompunzi labo bhalabhala.
Ngikhuluma nje kuthangi ike yakhala sibili kakanzima sibili yazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla siyapho ngibona izinyamazana zinyamalala esifuyo zinyamalala esesike sareporta sakhuluma lasekhanselini ukuthi isibandla lesisikhanya sesisiningi asikatholi iresponse.
Isikhulumeli Zimparks umnumzana Thinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, egcizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa inyamazana zasendle. Kubikwa kulabaningi asebelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwiswa zinyamazana lezi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Lokhu bezonde okumangalisayo akuba kumabandla aphikisayo kulandela ukwala izolo kwedale lephalamende ukuba kwehliswe kumbe kulahlwe inhlawulo ye-nomination fees yabafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. Ukwala kwedale leli kulandele umbiko ongamubi kangako owethulwe luhlangothi lwezemithetho edale lephalamende olwe-Parliamentary Legal Committee. Uhlangothi lolu olulamalunga amaningi avela kubandla eliphisayo luthe aluboni inkinga ngokuthi abafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli bakhokhe inkulungwane ezingamathumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars. Abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bazakhokha inkulungwane zamadola emelika 1,000 United States dollars kumuntu munye ngamunye. Umthethondaba we-Constitutional Court kunsukana ezedluleyo wethula isinqumo esithi kumele idale lephalamende lihlolisise inhlawulo le eyethulelwa amabandla ezombusazwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lephalamende ekubandla le-CCC lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU PF. USibanda usungula le ngxoxo.
Abantu abayibo abasibusayo khathesi ibandla lezanu PF ngabantu labanahamba betshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza yikuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le izanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bakhona uthole maybe $10 kumbe imali yaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esinidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathi kombuso. So kufuze sibe lokusibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali ethiwa yokuthiwa i-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali othiwa i-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi becontest-e izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani nesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayigatshana sibisi uba ugawule. Gawule uyazizwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees nalawa i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sise sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hhayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hhayi abantu abanzile izweni ibuleyo ngobani lathi asikhuluma i-politics ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyo enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela. Abalezi mali kumele kube ngakwabantu bonke indlela abayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise kube umlandi wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleyo kuliqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze loluthu mba olalutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha so akube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akwakulunganga lokho kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali akuzamiiyef senze short enjekwayathini ivalele abantu kati hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana lomtengo ephezulu yalezi insuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemthelo leyo ekungena kuncintisaneni iphezulu yona
ye wathi singenise-ke ubaba uSibanda Sibanda uyakhuluma lapho ugawule
yikho ngitshile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti veleni ulandani emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi ugawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana izolo edalela ephaliyamende izanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ehlane enjalo yizanu esifake khonoko i-parliamentary legal committee bekulama-members amahlanu amabili engewa-opposition abezanu p f bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees awana enjeyana a-right abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesekelo sombuso welizwe so-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasephaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyile-ke leyo ripotile ten phakathi komphakathi lapha siza ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu p f abayibo abathe bona imali lezi ngasihambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwenze ukuthi sonke sizwisise bakuvimbile izanu p f ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona
ye khonapho-ke uSibanda baba gawulo yamuzi uyayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe
kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafinze nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana le ntengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awuna sikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa umuntu oncinti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isithi uyancintisa ayehluleke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi kumele imali yakhona layo ekugada le ibe yimali eyenelisekayo ukwenzela ukuthi layo ahambe ayeshiya khona ngale nemithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi eyenelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enanzele ukuthi uyaphansi ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngako-ke intengo leyo iphezulu
uvala khonapho-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi yisisikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
Lapha lizwe umnumzana Prince Dube Sibanda omele iPinga North edale lePhalamende ekubandla leCCC lo mnumzana Philip Gawule okubandla leZanu PF beqoqa leStudio 7. Umnumzana Divine Mkhambi Hobe umkhokeli webandla leNationalist Alliance Party wahambisa udaba lolu emthethwendaba othi basecabanga ngabaza kwenza kulandela okwenzakale edala lePhalamende. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe umnumzana Leonard Zayat elethekelela kwele Zimbabwe. Lolu hambo lulandela olwenziwa ngumongameli walelo lizwe umongameli Alexander Lukashenko ekuqaleni kwalomnyaka lapho okwalotshelwana khona izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kunhlangothi ezihlukeneyo. Leli qula lihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo esikolweni sakhe eState House eHarare. Okwamanje wathi size ukuthi bathini abalaleli baka Studio 7.
Studio 7 njani yalibulisa nonke basakaza abahle. Ngihlala edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makoni nabo bonke abayenza iGrand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuye la ku-international khothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akulamadoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela. Namba nabokasikuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi, ngoba lina lifuna ukuthi sime singizani PF. Kanti ladlani khona ngale yini elayidlayo engakho?
Sanibonani Studio 7 ninjani? Thina siyaphila. Sizabe siloku sikhuluma lo bengafundwa ama message ethu in time, kodwa ke ngizabe ngiloku mbuyela ku one message ukuthi kanti abantu bezanu PF bona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hayi siZanu PF siyazama lati njengohulumeni? Ngoba manje makuloko kugxekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama western countries, kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo. Imbasini siya according endaweni yokukhwela kwezinto, bona awabo amashopu achiphi na aunder izikhulu zeZanu PF, njengoba labo siphatheleni bengababo ama minister ezanu PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla, kodwa begxeke amaqembu aphikisayo. Ake lisibuzele bona oGawule nabochuma nabo Malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena uMnangagwa ukuthi naye engumnangagwa kasazifuni yini kugovernment, ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha.
Ye, labo-ke ngabalaleli beStudio 7 bekhuluma besendaweni ezehlukeneyo. Lingakhohlwa kuLive Talk namhla kuhlelo Asihluzeni Bomama sixoxa ngokuwa kwedola leZimbabwe. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Incwadi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu eyokuncintisa kukhetho oluzayo abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoNcwabakazi lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngumthembo Steve uGibbs Dube. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri.